Okwakuqala siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga nalokho abantu ababona ngani ikho ababekuvotele. So ke lokho kwakusuka ngemva kokubana umnyaka uMnangagwa engupresident ngemva kwekhuka 2017 abantu babona uhulumende ongela efficiency liyana ababeyijwayele kumgabe. Umgabe was a dictator, but umgabe administratively why efficient. Sasingazake sibone thina lokhu umgabe waba kuphawu ukuthi khona uzathola ukuthi uya-appoint ama-minister mhlawumbe amaningi ukwedlula avunyelwe e-constitution. Nokwabayenza ukuthi bedane ukuthi phola umuntu umkhono mona ngowawo angawukwanisa nxa esehluleka nje ukuthanyela endlini izinto ezincane njenge-administration. So abantu abaningi ke bazonda, abantu abaningi baba lokudana, abantu abaningi baba lokulahlekelwa lithemba. Khumbula ke okwayenzakala gande mhla ka 1 August kusanda kuphela ama election okwayenzakala emgwaqweni yase Harare. Yinto engazake yenzakala eZimbabwe lokhu noma ngesikhathi sika Smith akuzange kubonakala okunjalo. Kwazongena umgaba uzange kubonakale okunjalo ukuthi abantu bayadutshulwa ezitridini ngamabutho. Sananzelela njalo ukuthi ngaleso sikhathi isikhathi lapho kwaba khona le constitutional court sakunazelela ukuthi kwasokusobala kathi ukuthi uhulumende ukhanya ngani sengenela kakhulu endleleni amadale asebenza ngawo kuleli lizwe kulapho esaqalisa khona ukubona ukuthi independence ye judiciary ngani yayisiba eroded yayisihamba kancane kancane kathi ke sokuze kwaphumela egcekeni mbona ngani kathi ke lapho sokusobala khona kakhulu ukuthi ungani amadale aqala ephiwe ukuthi yenzani lokhu bengakayenzi okumele ukuthi bekwenze.
Nxa siqathanisa isikhathi sombuso kamongameli Mugabe lo mongameli Mnangagwa, ungathi umehluko kahle kahle ungaphi?
Akekho ongcono phakathi na kwabo kulomunye, bafana nje. Now uMugabe economy mbona ngani wayesiba lale esingathi yi-command, wayekhuluma ezwakale, although yes not really with the very positive results, but uMugabe for example wayedlala ipolitics zakhe as a command ethi izinto kazehle noma kwesinye isikhathi ziyaswelakala izinto kube nzima futhi ukuthi abantu bezithole, but at least wayesithi nxa esithi kukhona emfuna ukukwenza kwakukwenza kwakusenzakala kubonakale. Izwakala kuphela imotokedi yakhe ukuthi sengenile edolobheni leHarare izinto abantu wabona abantu kuma supermarket sebetshintsha ama price tags. Lokho kathesi nasikubona njengoba ntshilo njalo ekuqaliseni, administrative efficiency kwaMugabe hayi kwakungcono kakhulu ukwedlula kathesi. KwaMugabe njalo kwakungakhanyi kakhulu lokho esesikubona kulezi nsuku ukuthi khona abantu abangena ukuba ngamaminista, abantu abangena ezikhundleni ezinkulu kufuze ukuthi babe ngabantu be-Midlands, Mberengwa, Zwishabane, Chibi, Gutu kuphela.